Toka lwendluna kaZulu unhlazama ngwentweni ngobukhosi lesizwe sikaMthokazi
inkosi yadingakala kakhulu kazi
konke kuyinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khomalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution kuyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube nenkosi
hayi lapho babadube laphana yize mntu omdala nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze akudingisisi khonokho akudingisisi nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi for adube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho kodwa ngelanga sesithutha lebhakane elithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokuyimthetho kuyafanana lalokho inkosi ayibhalwanga ku-constitution yikho isemthethweni i-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi then sesilandela lokho kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la sokungenele kodwa kathesi usemthethweni jikelile
ndaza indaba umoya wagcotshwa uba inkosi yakomambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa
anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu kutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngaphi ngaphi ukuthi zimkhaphe zenze konke yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo so lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hhayi lokhuyana kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yikho-ke akumelanga kube le nkosi hhayi siyabona ukuthi sesikhuluma yize leze ukuthi ngapha bathi hhayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hhayi umzilikazi hhayi uzibonela nje mathupha ukuthi lapha yisolo nje kuphela
besabandiwe
besabathina dube
yakwathi lithi alilesazi kabe sitshoni kodwa ukuthi ngiyakhuluma lithi asibe sabi siyabafuna ngangeze sibili abantu begiyaze sitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo
lapho baba thina into esiyikhangelayo yileyi sesiqede isikhathi esiningi i-40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani ndlela zonke sivula izandla ukuthi hhayi asikhulumeni asenze lokhu kuyafika kumuntu ukuthi hhayi mfowethu kukhanya ngani awufuni ukulalela inkulumo zethu yikho-ke sesicatisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi nxa sesikhuluma ngohulumende wakithi sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobani ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo nxa besihlabela ingoma leyi bayikhombela khonale esigodlwani yakalo ukuthi a-a hayi bo selidlulisile kakhulu
ngithathele ithuba ukuthi ngibonge induna kaZulu uhlathi yamangwe ndiwene asihlanganeni isi ngabaphilileyo ngeviki ezayo
ngelokhokho bethu namasiba bethethela amazwi.